abasakhulayo bezanupf bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano lentathelo zindaba emahofisini awezanupf HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo bezanupf ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Lokho kutshengisela kuchiye abalitshumi lambili befile, abangamatshumi phose athoba minwe mbili, 78, belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga, unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lweZANU-PF, ngomunye wenkokheli ebikulo mhlangano. Yena ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu bezanupf and izanupf ayilazithutha. Izanupf ilabantu abacabangayo abathanda ipeace, kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le head on, sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda umsindo ukuthi no, next time siyalipha i-warning, lingachabanga ukuthi liyenze khonokho, libe wazi ukuthi alisoze litshayisane bende security but ngama-youth ezanupf.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela kobulawayo kuseli izimisho kuma-western suburbs, akula abantu bayagada besiye town ukuthi ethenge isingwa, babe becabanga ukuthi bengabulala amashophu kusasa kuzaba ngcono, but impilo sinzima kibo. Segada $4 esiye town esiyathenga isingwa se-$2. Siyacela bantu beZimbabwe, umsindo awulunganga, wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo, so thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo. Khathesi sesicela kube le peace eZimbabwe, upresident wethu uyalungisa izinto, akula zinto ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo, abomanyano we-Citizens Forum bona baphe abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokutshengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ngokuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rory uchasisele umhlangano lentathelo izindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ungasiyazi ukuthi kathesi kulabantwana sebeyizintandane, abanye obaba babotshwa, omama babotshwa, and into asizibonakele endlini ngapha. So thina sithi njengama-citizens konke okwawonakalayo sisibambene sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishine labo esibabona ukuthi babe lalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo kathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhla ka-14 kusiya kumhla ka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe, bekhona ababetshotshozela.
Into mase zingalunganga, sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza the same, bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve of into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-third force, kwakunabantu ababeresponsile ukuthi into lezana zingahambi kahle. That's why babona abantu basebebulalana, abantu beluta kuma-shops, abantu besenza into esingazaziyo thina lapha eZimbabwe, which ukuthi khonokho aso kwenza kwamaZimbabwe wethu lokuya.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezivalisa eZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zetelechara, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye namanye amahofisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.